Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuZibandlela 2023 mo Cape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnanga kungena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala isebenza amasosha amapolisa. Kodwa sikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kweopposition, ukubotshwa kwama-journalists.
Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Abantu beopposition especially those sekusekhethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni. Bebotshwe bengabotshwa, nakusekusafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa impikisha, sokutshengisa inews ithi khangelanini abantu eopposition ngale sebebotshiwe.
Kodwa bakubandla lezanu PF party kubotshwa amahlokandlebe.
Ngiyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma ingasoze kube yinto enkulu. Kodwa-ke hhayi irrigation zadobha ngoba umumbu usuvuthiwe.
Umlimi wesigabeni selupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Uluseseswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Salothulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhathazekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidlisa amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU-PF party kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU-PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubanange nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-PF, umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi amasosha amapolisa, wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethe ngayo, wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa sikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalists, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
USiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezelwa, akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza lapha ama-members of parliament loZulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuzanu noma uku-CCC, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabateni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane sime ndawonye kubana ke siqeda uDubo eliselizweni. uDubo ke unguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU-PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe ukuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela igugurawundi umbhuqazo wegugurawundi badilize i-industry badilize zomnotho sekugcwele amaphotholo kuyonke indawo izikolo kazisasebenzi izibhedlela zisasebenza kula mithi impilo nje inzima kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemobi kusuka ngo-1980 ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka soze bavotelwe ngabantu ngakho-ke sekumele batshaye abantu bethusele abantu ukuze abantu babavotele
uncuba uthi akusuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka
isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023 njoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota kuzabe sokonakala izinto eziningi kuzaba lokwethuselwa okukhulu lokutshaywa kwabantu okukhulu ngokuba phela laba basezihlalweni laba babusayo besesaba kakhulu ukuthi asoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe ababuse ngakhona ilizwe akusoze kumangalise ke ukuthi ubone kutshaywa abantu kusethuselwa abantu kusiya phambili ngokuba isimo sitsho kanjalo akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu
kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandlelezana uPF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe
lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi kuliphi ibandla usuka kuzana uPF kumbe usuka ku-opposition as long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa and lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown you know yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu upresident Jim Nangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo siyabona ama-skimishes esenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa impikitha sokutshengisa inews ithi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwane bayebenze amacala so lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso ngendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani with their human rights violations in Zimbabwe lapha eZimbabwe sesisekhethweni
umlethu uphinde wathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho ngokuthula
lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe akula tension eZimbabwe siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu p f lathi sekukhampena ngokuthula ngoba umongameli othulane sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and safisa ngazonke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi zanu p f izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa you know another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti and lokhu ayisonto esingayithandabuza yinto vele
kula malunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala ngokuthuthozela udlakela enyathime abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyi usikhala lokhu evalelwe amalunga ebandla lemthokazini Republic Party labo bavalelwe entilongweni baqhubekela phambili ngokulima abantu eZimbabwe namhla sixoxe lomunye wabo othi ulakho ukutshaya inala lonyaka
igama lami ngubishop Sithole ubishop Sithole waselupane ejojolo wathi wa 13 esigabeni ekuthiwa iquarai area quarai area ye mina ngumlimi ngine irrigation engilimayo
okwamanje kurigeshini ngisengibhizi ngokulima umumbu ngoba isikhathi sezulu okwamanje ngilima umumbu kuyakuthembisa kodwa ngezulu elikhona ukuthi singathola kancane erigeshini sengikhiphile imbhida ade ngibhizi ngayo okwamanje sengibhizi ngomumbu kodwa-ke hhayi kuyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu kodwa-ke hhayi erigeshini ngizadubha ngoba umumbu usuvuthiwe le mfe sithile amathanga sethelile la makhomane ukuthi kuvikelizanje babeqala ukudla abantwana babeqala udobhadobha amakhomane.
Lizavuna njani lo nyaka xa usuqathanisa leminye iminyaka?
Asembala emasimini amakhulu ngiqathanisa umnyaka ophelile, hhayi lo nyaka kuyathembisa kibo bonke nje, kodwa lami ngiyabona kwelami isayithi lo nyaka kuyathembisa, sizalima siyakunyaka kuyathembisa singavuna ngoba izulu likhona, izulu liyasijabulisa kakhulu. Unyaka lwana waphelayo heyi kwakubuhlungu kunzima kodwa lo nyaka hhayi lapho engikhona mina ekwarayi mbona zathi kulobubele ngoba liyana njalo namasimini sesiwaqedile amasimu ukuwalima, sesiqedile ukulima sesilindele ukuthi sikofole sihlakulele ukuthi sibone ukuthi izivuno zethu zizaba njani. Kodwa-ke hhayi kwezulu asikabile complain, sisazama liyasithembisa kakhulu hhayi kancane.
Lo ngumnumzana Bishop Stole, umlimi ohlala eJotsholo eMathebeleland North. UJason Movevi owayelipholisa owetheswa amacala okubulala abantu abane ulakho ukuthoniswa amanye njalo afanayo ayisithupha okuthiwa wawenza ngomnyaka 2020. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kukhanya ngani umbhobho kaMovevi yiwo owasetshenziswa ukubulala abantu laba eshitungwiza leHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa labamele uMovevi. Sohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kula bantu abalitshumi abadutshulwe bafa eLos Angeles kwele Melika ngumuntu odingwa ngamapholisa. Abantu laba badutshulwe bekumbuthano wokuthakazelela usuku lwe-Chinese Lunar New Year. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UPope Francis, umkhokeli wamaRoma, ulungiselela ukuya kwele Democratic Republic of Congo lapho sazama ukuthoba inhliziyo zabantu kulandela impi ezingapheliyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngosuku oluzilayo esintwini. Lolu lusiko lukadeni olulokhu lusemphakathini. Sixoxa lenduna uMathema oyinqameni. Siyakwamukela kuhlelo Nduna.
Edube, bathi ilanga leli elo aliphumanga emuntwini, laphuma kudala khona le kusakhuluma ilitshe. Okwenzakalayo bathi-ke kwasekubhubho umuntu wangikhona, ubaba wangikhona kasangiqambelanga-ke ukuthi umuntu wangikhona ngubani. Umuntu lo bathi wabekwa wabhubha wabekwa ngolwesithathu, kwahle kwaqala khonapho ukuba lizilo. Kwazilwa-ke kuze kufike lamhlanje, kulokhu kuzilwa kuhlonitshwa leli langa, kuhlonitshwa lolu suku. Ikakhulu ngapha kulwesithathu lungapha emhlulweni wezansi emandebeleni, ngathi emathebeleni south, yikho lapho okugxile khona ukuthi abantu ngolwesithathu kabasebenzi, ikakhulu okuphathelene lenhlabathi, ukubamba inhlabathi. Ye lokho lugciniwe lolusuku sibe lo ikakhulu la namhlanje mbone ngani ngokunye futhi kwezinto izinduna ezivame ukukhangela ukuthi zibone ukuthi kabantu ngaleli langa kabaphatheki emasimini kuyingxenye yemsebenzi naleyo anti kuthiwa ebuduneni lapha kugcinwa yona i-culture ngingathi isiko kwaba lisiko-ke lelo elilokhu liqhubeka kuze kufika namhlanje.
Akusitshele baba Mathema ukuthi kwenzakalani uma usiko lolu lungalandelwa.
Abangafuni ukulandela lolu suku ikakhulu kithi ngapha ngabanye babantu esibabizayo sibagwebe. Njalo kungaba labanye abantu abajala ukuthi basebenze kulelo langa lolelo. Kwezinye isikhathi kuba lesi Jesu esikhulu esingazakala ukuthi sivela ngaphi. Kuyasukuma umoya. Kwesinye isikhathi kunizulu elingalihle ikakhulu lijala ukwenza ukudiliza impahla zabantu. Kungaba zithola ukuthi sokudilika izindlu, amabele achiyela lele phansi. Izulu langona liyabe lisina ngesiqhotho, ilo moya omkhulu kakhulu kungaphanjaniswa zona izinto eziphathelana nalezinto zesintu. So ngokunjalo kukhangelele ukuthi abantu bakithi bakunanzelele, bakuhloniphe, bakulandele. Ngoba nxa kwasuka khona le lapho kuvele kusuka khona kubikwa khona izinto, kungumkhuba wokuthi kufanele abantu bakulandele. Angiboni ukuthi kufanele ukuthi bathiyane lezinto zakibo, ngoba abantu labo uzokuthiwa singabantu abamnyama nje baba Dube. Kwakuyikuthi silandele okwethu lathi esakuthilwa ngubaba mkhulu, yikho kusenza ukuthiwa singabantu abamnyama kumbe singabantu abansundu.
Walamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lenduna uMathema owenxameni. Asihlanganeni kusigaba esifanayo ngeviki ezayo.
Ligcina amasiko
wethu
owawusenziwe.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, vumani ukubana sibingelelane njalo njengenhlala yenza, ngobana kuvele kuqondile khona ukuthi abantu laba abahlangana khona baqale ngokubingelelana, ngoba yibo ubuntu lobo. Ngesikhathi sisehlukana esedluleyo besibala encwadini ezikhronike zesibili isahluko sesikhombisa indima yeshumi lane, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyiphinde futhi ivesi yona leyo ukukhumbuza abanye ababeyizwile kumbe lalabo abangazange bezwe lapho esasibale khona. Kodwa kufuneka kanje, bazithobe abantu bami ababizwe ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Uyabona lingxenye-ke yanamhlanje nxa siyikhangele ikakhulu ekugcineni kwayo leli vesi lithi ngiphilise izwe labo, kutho ukuthi ngenye indlela ilizwe njengelizwe lingagula lingonakala. Ngithi ilizwe lingagula lingonakala, lingachaphazeka, lingabanxele, lingaswela ubunandi, lingalumela ngezinto eziningi ezenzakalayo. Njengoba uyatsho lapha umbhadi uthena, abantu abakankulunkulu kumele bafune ubuso bukankulunkulu, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Indlela lezo ezimbi yizo ezenza ilizwe ligule lifune ukuphiliswa nguNkulunkulu. Ziningi izinto ezimbi ezenzakala elizweni lakithi lakwamanye amazwe. Abantu abasahloniphi, ngempilo zabantu seziphunga ukuthathwa mahlayana nje. Abantu abasakwazi ukuthi bahlale phansi bakhulumisane, into abasebeyazi ukufuthelana, lokubulalana, lokuthukana. Into ebuhlungu ukuthi phakathi kwakho konke khona okugulisa ilizwe, okunye zinkokheli esilazo emakhaya, emsebenzini, laba esihlala khona lalabo abasiphetheyo izigaba ngezigaba. Abanye babo benza izinto ezimbi ezigulisa ilizwe. Ilizwe lakithi siyabona lonyaka likhangelane lokhetho olukhulu. Uzabona ukuthi izindlela zabantu ziyabe zimbi kungakanani nento eyedlulayo, into engasi ezulwini, into engakhukhumalisi isikhwama sakho laso. Into enhle ukuthi indlela zalola lo ezimbi uyazazela umnikazi. Kakuzwa, kakuphuntshuthwa, sengitsho akukhathalekile ukuthi ngubani, indlela zakho ezimbi uyazazi wena mnikazi. Yebo, abantu bangazikhuluma abanye baziphike, izindlela zethu ezimbi esasizenza kazisale kumnyaka odluleyo, ke sizinuke amakhwapha abantu bakithi. Silungise ilizwe lakithi liphile ngcono, sizwelane, sihawukelane, sixolelane, sithandane, sinanze abafelokazi lezintandane labaswelayo. Ngisiyekele ubumina mina, wena olaleleyo lapho khona kulandaba ukuthi ngubani, ngithi mina phuma endleleni zakho ezimbi. Sikhuleke baba, siyacela philisa ilizwe lakithi, sitshiya nile ndlela zethu ezimbi ezisibulala emphefumulweni, sibulalele ilizwe lakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungatinela kusasa. Sike singene kwezabatsha.
Salibonani balaleli. Igama lami nguPrincess Nomalanga Siziba. Ngihlala lapha koBulawayo. Yimi umnikazi weskincare brand okuthiwa Indalo. Indalo Skin Naturals. Indalo yiskincare yokuqala eZimbabwe eyenziwe ngomsuzwane, abajali ukubiza bathi izumbani. Kwayenzwa ama-test ngesikhathi izumbani inathwa ukuthi isize abantu ngama-COVID symptoms. Kwatholakala ukuthi umsuzwane lo ulama-benefits amaningi kakhulu for iskin. So sasesithatha ke lo msuzwane, saqalisa ukupheka ngawo amasepa, ama-face cream, ama-exfoliating toners, lama-detox masks, ukuthi sisize abantu bathole ama-natural skin solutions for ama-problems abangabe behlangana lawo.
Yiziphi inhlupho okhuluma ngazo lapha masiziba?
Acne, ama-blackheads, ama-dark spots, i-hyperpigmentation. So ezindalo siyasiza kakhulu abantu ukuthi iskin sabo sibe healthy ngendlela e-natural. Sisebenzisa ama-indigenous plants atholakala lapha eZimbabwe. Indalo yiskin care yokuqala eZimbabwe abathi yi-vegan and 100% all natural skin care. Ukuqala kanjalo as i-vegan and all natural skin care sokusisize kakhulu ukuthi i-brand yethu iyazakale ndawo zonke. Khathesi siyathumela ama-products ethu e-UK, siyathumela kwamanye ama-countries as well. And okwamanje i-distribution yethu siyenzela lapha koBulawayo e-emergency pharmacy. Ama-products ethu atholakala e-emergency pharmacy ku-Robert Mugabe between 8th and 9th Avenue koBulawayo. Kwamanye ama-cities siyaposta via i-FedEx. And then ku-social media lingathola ama-pages ethu awendalo ku-Instagram, la ku-Facebook, Indalo Africa's Naturals. Lami lingathola kuma-social media platforms, ku-Facebook, Instagram, Twitter, ngu-Princess Noma Siziba on all platforms. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu, ungadinwa lokusasa. Weze midlalo ulizwe sweswe umkakachi omutsha oqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo Chiefs uthembisa ibhola eliphezulu lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Usweswe osanda kuqhatshwa kuba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa kobulawayo. Lo mqeqetshi uthi uyathokoza kakhulu ukuba usephendukile njalo ukuzoqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League.
Sengubulawayo Chiefs abathi amakhosi khona lapha kobulawayo Premier League. Into mina ngiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngiyabenzisa abantu nje bakholise ibhora. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes so ma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onkabe ekhangele kodwa nakhona ibhora yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazeka bakholise nxa bebukele.
Usweso beqeqetsha iqembu le-Talent Vision lona elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uthi uza kuqembu lebulawayo Chiefs labanye abaqeqetshi akade esebenza labo ababalisa usithethelelo kwinje isibanda ongumqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe ele-Mighty Warriors.
Ngilabantu vele engihamba labo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-one so most of the times ngiyabe ngidinga ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokho engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ama-program akhona alawo but awaqeda ngabo-May. So ngabo-May ngiseza ngijoyina-ke lokho into nje esiyivumelene le-club. Okunye ngizahamba lo yeri ngosakhulayo uyeri-ten masuku abaningi bamazi usakhula yena sazama ukuthi kona imiphakamiso endabeni zonezo zokukhotsha.
Iqembu lebulawayo Chiefs liphutshe elisendaweni yesikhombisa engalanini emiklomelo yokuphelani kwemidlalo yanyakenye laphinda njalo laphakamisa lenkezi yeChibuku. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo wenguqu bakhangele ukuba leli qembu liza kwenza njani lo nyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngojakhangela okwakhathesi nje kubekwa ngani ukuba linkinganyana yokuthi ama-players amaningi asukile laphana hamba. So kimi mina kufana lokuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedlulelezi abazenze isizini leyiphelileyo. So kusiba yibarometer yokumeasure ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi khathesi kufana lokuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu lebulawayo Chiefs lo mqeqetshi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze angenise iqembu le-Cholocho kusigaba se-Premier Soccer League. Ekusukeni kwakhe uqembu le-Cholocho usebenzele iqembu le-FC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukwini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco se-league. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe kuphela eZimbabwe. Umlimi wesigabeni Selupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Sese uqala umsebenzi kusasa kuqembu lebulawayo Chiefs. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Woliva lelisayo ngumthembo Sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.